endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hove mhlaka 17 Nkwenkwezi 2019. Namhlanje uZulu wakobulawayo utshengisele ngokubuthwana emzikeni yedolobho esekele uChief Ndiweni ngemva kokuhlaselwa kwakhe nabasakhulayo abanakekelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF. Amabandla ezombusazwe aselobelane isivumelwano esokuthi azasebenza njani ndawonye ese-Code of Conduct emkhosini wokusungula uhlelo lokukhulumisana olwe-Political Actors Dialogue eHarare. Abaqeqeshi beqembu le-Highlanders bathi bona babambene loba nje kulamahungahunga athi kulokudlana ezitende okuthile. Iqembu le-Highlanders lizadibana lele-Herentals ngesonto lidinga ukunqoba okokuqala selokhu kuqale imidlalo yalo nyaka kusigaba se-Pasolaka Premier Soccer League. Kuza Friday lizisileqembu elicula umdumo wemaskandi elibizwa ngokuthi abahlanganisi elisanda ukwethula idlalathi elitsha. Ku-Live Talk namhla sikhangela inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe zokuzama ukulungisisa inkinga ezibhekane leZimbabwe okwamanje. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthele izindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kelet ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.